nepamusana pekuchikira chirwere checovid 19.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 3 Mabasa 2021 wo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labahlatshwa ijekiseni ye COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lephasika.
Ngantu uvalo bayama belukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula khanya solwedlile ebantwini.
Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo sokuthiye inkokheli yeSadak imadasadasa.
EMozambique umonakalo uzaba nomonakalo omkhulu kakhulu oza affecta ilizwe leZimbabwe.
Ibandla leMDC Alliance lilandula imbiko ethi abalandeli balo bayaxexebuka ngobuningi besiya kubandla leZANU PF.
Ukuthi amalungu eMDC Alliance aya kuZANU PF ngamanga aluhlaza joko ngoba labo abakhitshwa kuTV lasemaradiyweni abaqanjwa ngamabizo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Labahlatshwa ijekiseni ye COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lephasika. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebehlatshwe leli jekiseni elizweni jikelele sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 103,815. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 selidlalela koyedwa ngelanga, njalo labathelelwa igciwane le-coronavirus bengasedluli ithumi ngelanga linye. Umanisipala wakobulawayo wazise izolo ukuba abantu bazakuba behlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ngekhefu lephasika emakliniki alo abalisa eleLuveve, Nkulumane, Pelandaba leMzilikazi. Sixoxe nesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi abantu benzani ngekhefu leli.
Njengoba siphakathi kwekhefu lephasika, abantu abaningi bazihlayela ezindlini, ikakhulu labo abangela amakhaya. Kukuthi sithi labo ke abatholileyo imadlanyana yokuthi bafinyelele emakhaya, hayi basondele emakhaya abo. Njalo siyakunanzela ukuthi kuliphasika kunje, abanye laba abazisebenzayo ngabamanga ukuzisebenza, baqhubekela phambili besiya endaweni zabo zokusebenza ukuze benelise ukuthi bathole okuncane abangakutholwa, njengoba siyakwazi ukuthi abantu bebevele bephakathi komvayelandlini lokukhona kususela kunyaka ophelileyo. Njalo ke abantu abanengi iphasika balinanzelela, kodwa indlala yesuki ibenze ukuthi baphume phandle. Kodwa endaweni eziningi hayi, abantu nje balihlonipha bazihlayela ezindlini. Abanye bazisontela, bangasonta physical, abanye njalo ngabasonta belandela lezi nsonto ezikhona ebulenjini kumbe kuma television.
Nxa sikhangele ezegciwane le-coronavirus, abantu bebethatha yini amanyathelo ngekhefu lona le?
Abantu ke nxa sebelungisela ukuthi emaphandleni kakhulu abakunaki kangaka ukuthi kumele bahlale bekhatshana ngakhatshana, ngoba siyakwazi ukuthi amabhasi lezimoto ezingabe zithwala abantu kazinanzeleli ukuthi kumele abantu baqhelelane. Ngokunjalo kuyafika ukuthi abantu nxa besiye emaphandleni ikakhulu erenkini bekuba yisiminye eminye, lanxa nje abantu begada khona bemalokitshini, abanye besiyazikholisisa laba abazikholisisa khona, akukho lokhuyana okuthiwa social distancing. Kodwa-ke hayi, amamaski abantu kabakhohlwa, bayawagqoka sibili lapha lapha baya khona, kodwa kuminyana yikho kusuka kube ngantwa kuba yikho ukukhathazayo ukuthi abantu abakunanzeleli kangako njalo abathwala abantu kabakuqakathekisa ukuthi abantu kumele baqhelelane ngoba i-social distancing siyakwazi ukuthi inye izindlela enza ukuthi umkhuhlane lungasabalali kodwa ke nasokuthe kwabaserenkini hayi abantu kabakunanzeleli konke kuba yisiminye eminye lakhona apho lapho esigadela khona uzupho lama ikhombi lakho uyafica nje kuyisiminye eminye abantu kabakunaki kangako lokhuyana ukuthi i-COVID lokhu isesekhona
sike senziwa ukubana lona leli kefu kuyaba kulokhu kuhlatshwa abantu ijekiseni ye-coronavirus uke wezwa yini ngalokhu bakhona abahambile kuyahlatshwa ukhefu lonele
ye i-city council lilethile uluhlu lwamaklinikayo lapho kuzabe kuhlatshwa khona abantu njalo ngike ngiyezwa kuthiwa izolo e-small city hall bekunyakazela sibili abantu besiyahlabisa khona ngale ngobuZulu wonke baqambile nje abantu ababakhangele ukuthi babuye bazohlaba khona phana khona abaningi abantu bayafisa ukuthi bayehlatshwa kungathi uvalo lwanobe lukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula khona sobehlile ebantwini njalo abantu sebelomukela sibili uhlelo lolu ngezandla zombili lami nginje ngihlatshiwe ngolesithathu okuveza ukuthi abantu abaningi hayi wesaba lokhanobe kukhona kakusekho njengoba nginje nje ngikhuluma hayi lami kangizwa lutho nje philele ngemva kwamalanga nalawa kususela ngolesithathu so ngokunjalo ke hayi abantu ngiyathemba bakuzwile ukuthi uhulumende ubethe iphose ngenyanga ngenyanga uzabe letha ama-vaccines angumiliyoni ukuze abantu bahlatshwe so ngokunjalo ke sibona abantu bakwemukela sibili lo vayo lwelangayi solwehlile abantu kade belalo ngomuthi lo we-COVID-19
umnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesiMoslem abedlulisa amalawulo sokuthiya inkokheli yeSadak iMatasatasa okhokhela amasotsha kade elwisana labahlamuki laba umnumzana Lionel Dick ubikwa itshele inkokheli yamazwe eSadak ukuthi ingekela ukungenela kumalanga amalutshwana alandelayo kuzonakala ngoba abahlamuki laba balakho ukungena emazweni angomakhelwane agoqela lele Zimbabwe. Abahlamuki laba babikwa sebehluthune idolobho lePalma njalo inkulungwane zabantu zachitheka elizweni jikelele zidinga ubuphepheli emazweni angabomakhelwane. Ele South Africa libikwa selithumele ibutho ukuyohlenga izizalwane zalelo lizwe ezinye ezibikwa sezibulewe ngabahlamuki laba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Emozambique kumonakalo udaba nomonakalo omkhulu kakhulu oza affecta ilizwe leZimbabwe Malawi. Emozambique sokukubi kakhulu kakhulu ongabonisi zangendlebe zakhe ngakholwa. Inabanye silenhlanhla sesile zahlangaba nabanye nje sikhulumisana nabo abakhona ngayo so kutshengisa ukuthi eMozambique umonakalo omkhulu lo ongenzakala iSadak ingangenelanga kuzokwenza kugqikeleki ubudlelwana lamanye amazwe iMozambique kathi besuka laphana bengenele iZimbabwe ngoba i-next target yabo not postgame eSouth Africa i-next target yabo izaba iZimbabwe leMalawi. IMozambique sichwele gadalala ngobana iRenamo ikhona khona laphana naye lokhu ihonona ilisa ibambe le ndawo ngayo. Kube sokungena laba kwemozini labo bathiza i-Dam la bona baphiwa ngubani izikhali njalo lo nguye umqeqethi wabo kangazwakali kaphumele egcekeni. Sesikhangela ngokuhlolisisa sibili baba lama-victories amaningi kakhulu ukuthi ibuso leMozambique liyakhulela. Uma lokuthi ngathi okwabuthwana kudala bathume kuthumela laphana umbuto okuvikela owamazwe awesadaka bazivikele ngencedisane leMozambique.
Manje ngokubona kwakho njengomuntu owalwa impi, ubona ungani indlela engasebenza ukuthi yenqabele abahlamuki laba ngeyiphi? Ikungena ngendiza mthina yini, kumbe kukhona okumele kwenziwe ukuthi abantu amabutho ahambe ngenyawo, okungaba ngcono ngokuphi?
Okungcono ukuthi kungenele umbutho uhamba ngenyawo, indiza mthina uhamba phezulu ekhomunikhetha nalaba abaku-ground phansi ukube sizwe ukuthi khona ngathi sizangabe bengaphi yona indiza mthina lezi ezingabe zitaa phezulu lezi ezisele ephezulu emoyeni bebekwazi ama-target abo ukuthi bayathaya laphana bethaya laphana.
Sike sezwa ukubana bona abahlamuki laba bathi bengahlasela bangene ebantwini ukwenzela ukuthi bengabonakali lula, akusoze kube nzima na ukulwisana labo nxa bengena ebantwini makhaza?
Hayi, akusoze kube nzima ngobana naba bahamba ngenyawo baza asesa umumo ngathi bezele baba phakathi kwabantu izikhali zizaphuma njalo nabo bona labo balabo abangena phakathi kwabo abasibo bonke ababasekelayo babanika usekeli bazakhuluma iqiniso ngibona ukuthi khona balokuvikelela abantu. Abantu babalimfomation ukuze liwine ilizwe kube liwine impi lincediswa yizakhamizi ezikhuluma ukuthi laphana nalaphana nalaphana khona khona kuyangiza ukuthi khona bebaqiye phakathi kwabantu.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ibandla leMDC Alliance lilandule imbiko ethi abalandeli balo bayaxexebuka ngobuningi besiya kubandla leZANU-PF. Sekube lembuthano embalwa lapho abasekeli bebandla leMDC Alliance abamiswe phambili kwenkokheli yeZANU-PF kubuthelelwa impahla yebandla leMDC Alliance ebalisa amakhadi ebandla. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa utshele iStudio 7 ukuthi labo okuthiwa bayaxexebuka ebandleni labo ngabakade bevele bengayisibo malunga aqotho ebandla.
Ukuthi amalungu eMDC Alliance aya kuZANU-PF ngamanga aluhlaza joko, ngoba labo abakhitshwa ku-TV lasemaredieni abaqanjwa ngamabizo, abantu nje ababuthelelwa indawo bese kutshelwa uZulu ukuthi ngabantu abasekela iZANU-PF abavela kuhlangothi lweMDC Alliance ngamanga joko. Ngoba khonapha kumthwakazi ngiboni mina indebele ligwanileyo ekhanda elingaya khuthama emthunzini bekababa uMnangagwa, umuntu owayesebenza enguye okhokhela umbutho kwaMbhuqwazi ngesikhathi phela kubulawa phela abantu besindebeleni. Ngoba singakhangela isizwe samandebele, alikho indebele elingazange lilile ngaleso sikhathi seGugurahundi.
Ungasitshela ukuthi kungaka kuliqiniso na ukuthi amalunga ebandla lenu aya kuZANU-PF ayahamba lempahla yebandla? Ungasela uthi liqiniso yini?
Impahla zamalunga eMDC ezavela zaba yinto eyayihluthunelwa abantu kudala. Njengami nginje kwabuya abantu begqekeza endlini yami mhla ka-26 Ntulikazi umnyaka ophelileyo bethwele imibhobho enjengama AK-47 bevale amehlo bevale amakhanda kanye amehlo kuphela. Bathatha impahla zami zephathi esizibiza sisithi regalia ngesiNgisi. Namhlanje impahla zabantu beMDC sezikhitshwa ku-TV lasemaredieni lakumaphephandaba. Abantu betshela ukuthi izimpahla zabantu asebekhalala ibandla leMDC Alliance. Ngicela ukuthi ngiphinde ngithi mina ngamanga aluhlaza joko ukuthi amalunga ethu abhazuka esiya kuZANU-PF. Njalo akula mpahla zethu ezihanjise kuZANU-PF. Zimpahla ebezithathelwa zithunelwa abantu, ezinye izimpahla ebezithathelwa zitshontshwe ezindlini zabantu, zisenza abantu bona laba izigilamkhuba, abantu bezanu-PF abakhokhelwa nguye uMnangagwa owayevele ehamba lamabutho ayehlukuluza uZulu esusela ilizwe lithatha lithola uzibuse ngo-1980.
Umnumzana Swiva Njirohotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fubembula.
Kwenze mapandleni izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo ezansi yemaNdebeleni eseziqale ukugola amacimbi zikhalaza ngokuthi ngabe uhulumende uyafaka imithetho yokugola lokuthengisa lawa macimbi ukuze zithole lazo ukuziphilisa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Inengi lesi sabelo lethi kalitholi inzuzo efaneleyo lanxa ligola lawa macimbi ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela intengo ephansi. Abanye ngabakhala ngabantu bokuza abasuka endaweni ezivalisa imberengwa le maswingo ababuya bezogola lawa macimbi behamba lawo kibo. Umnumzana Luka Ncube uthi manengi kakhulu amacimbi esigabeni sabo sakobhewula eMatobo.
Ah, kithi lapha socimbile lapha emakhaya lapha khonapho siya edamla kobhewula socimbileni. But mawusu dlulu siya kobontaba simbu siya la adli izihlahla aqedi seshasha kula lutho amanye afa phakathi eplazini aba maningi kakhulu.
Umnumzana Gabriel Lupondo isakhamuzi samawane kwanda south uthi laba basuka kwezinye izabelo bezogola amacimbi kulesi sabelo kumele behlawule.
Kangalo nyaka vele obuyayo vele awuthi laba abajayele ukubuya bavela kathana le kumele uma ebuya abone ukuthi la uyakhipha okuncane apho ngubamba nje ngoba inotho le nyakithi le kumele abone ukuthi uyakhipha okuncane ngoba labantu kukhanyani baba babakhangele ngelihlo lokhozi sibili manje hayi mancane mancane kuhamba kukuncane baphonga udobha kukuncane.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Guda kwase Zulu isakhamuzi eMatobo othi abantu ababuya ukuzogola amacimbi ngapha badala ukuthi intengo yamacimbi ibe phansi.
Endabeni yokuthi abantu ababuyayo bezogola amacimbi sifuna ukuthi sikuqede lokhu ngoba abantu bangabuya babe baningi bezogola bevela kwezinye indawo intengo yamacimbi iba phansi.
Kungakho uZulu uthi uhulumende kumele afake imithetho yokuthengisa lawa macimbi kuze uZulu kulesi sabelo athole ukuziphilisa ngawo.
Anikuthiwa i-Ministry of Medium Small Enterprise ama-SME kanti behlulwa yini ukuthi bona bayenze something ukuthi sivikeleke njengoba kuthiwa kule devolution of power. So yikho esikufunayo thina khona ukuthi ngani bayawenza ukuthi akula muntu ozavela ngaphandle obuya endaweni ozogola amacimbi lapha so that we promote abantwana bakithi.
Sixoxa njalo lo mnumzana Great Ompiri oyisakhamuzi seMatobo kodwa amacimbi asuke aba maningi kakhulu osekudala ukwehla kwentengo yawo.
Esibabona bethenga lapha ababuya bevela kathana laba abathengisa amabhoto lanilani abadilayo abathenga amacimbi ngabantu bala kuphela amabhizinisi mina lapha wayibona into engiphansi ngo-R150-R200.
Kasenelisanga uxoxa lo mphathintambo obona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Noni ukuze sizwe abakwenzayo ngokuthengiswa kwala macimbi. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela amapholisa lababalisi lazo zithethe leli thuba lekhefu lephasika ukuyagola amacimbi emapulazini angaphansi kwedolobho leGwanda laseColenbon. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana iPhithule Maphosa oyisikhulumeli sebandla lezaphu. Ibandla lezaphu likhangelele ukuba lomhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli iCongress ngenyanga ezayo lapho okuzancintisa abagoqela umnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamuyi udokotela Joshua Mqhabuko Nkomo labanye.
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngibonge kuwe kuthi Chris Kandi, ngiyabingelela, ngibingelele njalo abalaleli.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi umhlangano wenu weCongress ukhona nini?
Umhlangano weCongress weZaphu eCity People's Congress ukhona mhlaka 30 April usiyaphela mhlaka 2 May 2021, okutsho ukuthi just under a month from isikhathi esikiso namhlanje.
Sizwa kuthiwa omunye wabafuna ukuba ngumongameli webandla ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo owayengumkhokheli webandla le-PF Zaphu njalo waba ngumsekeli kamongameli welizwe. Ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini lokhu, njalo usiphe lamagama abanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli?
Liqiniso ukubana ubaba uSibangilizwe ngomunye walabo ababonise iso sokukhokhela ibandla. Akasuye yedwa owenze njalo, silabanye abahlanganisela umama uStandiso Mpofu oyimember ye-UK province, silo baba uba uMark Mbayiwa ongu-treasurer general okwamanje, silo baba uStrike Mkandla ongu-secretary general we-party manje, sibuye sibe lo baba uMathis Wanda ongu-chairperson we-Mat South province, kubuye njalo ubaba uFuyane uMbonisi Fuyane oyi-NPC member eMatabeleland South province, siphinde njalo sibe lo Bernard Maguku oyi-national executive member okwamanje. Yibo abantu asebebonise baphumele egcekeni ukubana bayafuna ukukhokhela ibandla, bayafisa ukukhokhela ibandla.
Ibandla leZaphu lalisaziwa ukuthi ligcwele ilizwe lonke. Ungasitshela ukuthi okwakathesi elokho ekhona yini ama-structures kwezinye izigaba ezingasonkabazwe kumbe zeMandebeleni?
Ngempela ibandla leZaphu libandla elisabalale ilizwe lonke, libandla elilama-structures elizweni lonke. Lanxa nje ukuqina kwama-structures kungeke kwafanana endaweni zonke, esigabeni zonke zelizwe, kodwa ibandla lethu lilawo ama-structures elizweni lonke jikelele.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga uDecris ngesikhathi esibe sonke emsakazweni. Ngithanda ukuvalelisa ngokukhuthaza njalo langokunxusa abantwana beZimbabwe. Ngithi iZaphu likhaya labo, kulapho okulempilo enhle khona uma singabambisana, sincedisane ukuze i-vision yeparty i-vision yakhona kuyukuthi sikhangelele ukuthi impilo zabantu zithuthuke, khangelela ukuthi abantu balinganiswe phambi komthetho, phambi kwaNkulunkulu, nako konke abakudingayo kube khona ngendlela elokulinganiswa. Yiyo i-vision ezaphu, kungela kubandlulula, kungela nketa bechabi. So kudingakala kakhulu ukuthi sibambisane, sincedisane ukuze si-achieve leyo vision, phumelele sisonke sindawonye.
Lo bekungumnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana, lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa noCouncillor Faith Msipha oweLuveve, yena osanda ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19.
Mina uCouncillor Msipha kambile sayahlaba injekiseni e-small schedule e-vaccine. So ekuhlabeni kwethu, hayi mina ngiza ngi-right kakhulu, angisangiyinzinzi ukuthi kube neyinye nje into engani buhlungu, hhayi. So lami ekuhlatsheni kwami kolaphana bekebe dayi ngenyamba ijekiseni zayo kuba kuhlungisa phambili ayi esigcile nje angizange ngibone nje lokuthi le gazi liphumani esihlatshwe kuhle sibili. So nami inkuthazo ihamba kuthi bekade sesihlalile njengakhamgazi engikhuthaza kwakuthi uzulu iZimbabwe yonke ukuthi hambani kuyohlaba ijekiseni leyi isi ivikela wena wedwa mnikazi ukubana ungabanjwa i-COVID-19. So lokho kade sikuzwa nje ukuthi hhayi ungahlatha ijekiseni kusuke ngande ngagula ayi ngifikele endlini kengenze kodwa nomuhle ngenjalo ndibeke nje ukuthi wakwamisiya kuyahlatshwa akulazi-problem akulani. So hambani kuyohlatshwa kakithi ijekiseni njengathi thina makhahla kazi sihlatshiwe right kakhulu ayilapho.
Ye manje abantu abakusigaba sakho uzabazisa nini ukuthi ngempela uhlatshiwe njalo labo bengenze njalo?
Ngizama ukuthi ngibe labo njalo kathi sinje kufunyelwa 50 kuphela. So ngizazama ukuthi ngihambe ngesigaba ngesigaba njalo isigaba sami kulamasekshini angu-5. So ngizahamba kwaphana ngicela abantu abangu-50 sihlangane nami ngibabonise ikhadi lami engiliphiweyo ukuba ngayo la ubeyihlaba. Zange ngisabele ikhatshana ngoba ukuzela khatshana uyakusiza into engayisiyo. Lami bese ngibatshela ke njengomthumameli wakwesigaba ukubana hhayi lami ngihlangane lakho yilokho.
Siyezwa njalo ukuthi lihlabe njengabokhansela abangabesifazana. Kungani likhethane ngobulili lapha lingahambi labesilisa?
Hayi, okwenzakaleyo anti besisuka kumithini ekade iqondane lathi ama-female counselors. So kade sidecide ukuthi kade why singathi siyehlatshwa kuthi kuphelela kwani kube yisibonelo kumama. Lelo mama yiwo akala ukuba lezi zimbi kuqala. Kuzathi sesithengisa-ke obaba abangamakhansela ukuba hayi thina omama sesihlatshiwe.
Lanobandisindlandiyehla. Kodwa umhlangano wenlwana ebelilawo lingabomama becouncil belixoxa ngani?
Umhlangano thulana okumuhle kakhulu njengabomama. Omuhle kakhulu sikhuthazana njengabomama ukubana lathi sibe lezindlu. Sime lapho kumele kube lokukhankasela khona izikhundla. Sime lathi singabomama singabeleko sithi khona hayi izikhundla lezi kumele zibe kubobaba. Umhlangano kade silawo ukubana sinikane izindlu. Ukuze siyehlasike kwabazomama labo ikhuthazane. Njalo okumuhle kakhulu kuyimfundiso enhle kakhulu ukubana lathi omama singakhangelelani phansi. Support omunye umama leyo uma efise lokho ake kofisile. Yomhlangano akade omuhle kakhulu. Kwathi khona kuyi-workhos ihlangano ankhona mhlanga sidlala isikile singomama nje ikhuthazana nje sifundiswa. Ngoba kaningi ngikhuluma iqiniso thina omama vele kaningi bekungekho lokhana ukuthi omunye umama la ekhangele omunye umama kuthezele vele besisoshisa. Umhlangano leyi sihlala sidlala siyifundiso ukuthi hayi sesifundise lathi sesizabuya kwabanye omama labo befunde lapho ukubana hhayi umama la imele avumele njengomama laye akhona kubele kesithi yebo baba angitsho ukuthi obaba singabasapoti bhadla omama lathi kumele sibone ukuthi omunye umama la siyamphakamisa kuphela lakho sesilandelelani 50-50
sikhuluma nje likhefu lephasika kwenzakalani lapha ezindlini?
Ngike ngabhoda nje kuleyindlu nje layo lapho kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakw
Washington DC.
Siyabonga Sithandekile.
La madeng solitenda mama. Bali. Chabi tuza uzenda mama. Bali. Asiyezo zokusenda mama. Bali. Hey, kanta mi chito, kanta mi chito, bana
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liya liqansa ngekhefu lephasika. Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesimoslem abedlulisa amalawulo sokuthiya inkokheli yeSADC imatasatasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voandebele.com.